Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwala zomu se ola mugela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 7 kuNkwenkwezi 2021 ngontunga milinku mo endabeni zekuseni lamhlanje
into le ibuye imbi bathethe izinto ezinhle abayibumbileyo le bill bayixubanisa lezinto ezingayisizo
amagqwetha umnumzana Thabani Mpo fulo mnumzana Tendai Biti vathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe emthethwandaba
abadala bathi intaba idilikile sibuhlungu siyalila
ibandla leMDC Alliance likhalela umdeni wakwaNdubiwa ngokubhubha kukamnumzana Michael Ndubiwa kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amane lanye 41 belomkhuhlane lo asebebhubhile bonke sebeyinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1575 asebetholakele belomkhuhlane lo selokhe ufike kuleli sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,398 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ithumi lasikhombisa 17,151 abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilithumi lane 13,971 inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu edlula amane 478,174 asebehlatshwe njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamashumi edlula ikhulu 129,181 amagqwetha alwela amalungelo oluntu umnumzana Thabani Mpofu lomnumzana Tendai Biti ongomsekeli njalo kamkhokheli we-MDC Alliance vathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emthethwandaba kulandela ukupasiswa kwe-Constitutional Amendment Bill No. 2 edale lephalamende libandla leZANU-PF lincediswa yi-MDC kamnumzana Douglas Monzora ababili laba bazise ngenyathelo labo izolo inengi lisola ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu lisithi kupha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo nanku usevunyelwa ukukhetha abahluleli bemithethwandaba yaphezulu bengazange bavivinywe nguZulu kanti njalo uselamandla okwengeza ama-contracts abo lanxa beyabe sebefikise isikhathi sempentsheni inguquko le yesula njalo isidingo sokuthi abasekeli bakamongameli kumele bakhethwe nguZulu inhlanganiso ezizimeleyo ziqhube umhlangano omkhulu enkundleni yokuxhumana iZoom izolo zavumelana ukuthi kumele kuthathwe amanyathelo okuphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu ngoba kungalungelanga umbuso okhululekileyo siqoxele cubungula izombusazwe njalo owake wamela igwanda edale lephalamende umnumzana Thande Kuzintimkanhla.
Into esemqoka lapha kumele kunazele ukuthi kungani abantu bexokozela kangaka ngaloku esithi bill amendment number 2. Abantu baxokozela njengobana into le ibuye engathi mina kuphose kufanele kodwa i-omnibus ubuya zonke yikodwa i-general amendment. Into le ibuye imbi, bathethe izinto ezinhle abayibumbileyo le bill bayixubanisa lezinto ezingayisizo. Ngakho kuvele khona bekungaqondanga okokuqala ukuthi bahlanganise izinto eziningi kangaka bathethe bafaka izinto ezamukelekayo ebantwini lezinye ezivubayo yikubona abantu bechana ngamagada kunje. Ngabe le ibill nxa kuqakathekile ngabe balethe isigaba ngesigaba ebumeli babomama olutsha i-devolution kwamakodwa ngakunye ngakunye kwaxoxiswana kumi ngakunye kwapasiswa ngakunye ngakunye bazile ke laba abantu amacilila akulungisile ukuthi kabakulethe kunjalo kungumchanqa kuhlangene inkovu ijodo igwadla konke kwase kuthiwa nankudlaneni kunjalo akuqondanga khona lokhu abantu bexokozele nesikhathi mina ngiseparlamente ngiyakhumbula ngangu-legal parliament Parliamentary Committee. Ngiyakhumbula kwakwabuya into enjengayona le sayala sayibuyisela emuva ukuthi yayiyelungiswa kuhle.
Amagqwetha afana labo Tendai Biti labo Thabani Mpofu athi aselungiselela ukuyaphikisa linguquko emthethwandaba. Ubona ephumelela na?
Yee, amagqwetha aqondile ngezizathu ezithize lapho emthethweni njalo. Ngibuye ngithi mina nxa umthetho lo ungene kule iparlamente ngabona esithoka mnemunye kwakuyiqalisa emuva le umthetho elizwe ukuthi iparlamente ingaba khona okweminyaka emihlanu imithetho engaqedwanga engaphelanga ngaleyo parlamente eighth parliament ifa le parlamente yona leyo kayivuswa xa kumele ibe khona kayiqalele phansi ingaze yathathwa njengoba yayivele khona ngoba yaphela yedlula ngokomthetho le parlamente endala. Ngakho nxa obithi labompofu besithi bayikhweza imthetho ndaba ngibona ngathi okunye abaza kusebenzisa ikhona lokho ukuthi ibhili leli lafa nyakana kuphela iparlamente lapho elaliqaliswe khona bekumbekalisungulwe kutsha athi liyethathwa le esiphaleni sezinto ezedlula kuma-archives lithintithwe libe selilethwa ngapha. Mina ngibona nxa sibili emthethweni kubanjwe kahle bangaphumelela.
Umnumzana Thande Kuzintimkanhla ucubungula ezombusazwe. Uhulumende uthi abafundi abaya ku-Form 5 bazaqala izifundo zabo ngomvulo kulandelwa iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezemfundo luthi abafundi laba bazabhatala imali yama-school fees kukhangelwa amalanga aseleyo ukuthi kuvalwe izikolo ngenyanga ezayo. Ko-Form 5 laba baya esikolo nje ababalisi abanengi bephakathi kokukhalala umsebenzi njalo lo mkhuhlane we-coronavirus ukhanya umemetheka kuma-boarding. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta uDokotela Sifiso Ndlovu.
Kulungele abafundi ukuthi baphangiswa kuyele esikolweni. Osokuswelakala kathesi ukuthi eZimbabwe libe lamacebo aqatha azakwenza ukuthi abafundi nxa bebuyela babe ngabafundi abavikelekileyo. Ngokuthi sibona ukuthi bakhuthazwe ukuba baje bakhona bahlatshwe phela ama-vaccine ukuze bavikeleke. Kanti-ke ezikolweni kube lababalisi abazakwenza ukuthi bacindezele imigoqo le abayifakayo evikela iCOVID-19. Kodwa nxa ababalisi bengekho, abafundi balakho ukuthi bangaze bakulandela ngokuqotho izinqumo lezi zifakwe nguhulumende. Ngizindlela engibona ukuthi uhulumende uzabe ezamile ukuthi ananzelele inkanuko zabafundi. Nakho lazo ziqakathekile. Kanti-ke ekunanzeleleni inkanuko zabafundi kumele ananzelele futhi inkanuko zababalisi. Nangu phela indlela ababalisi abasebenza ngayo ivele yona ihle ihlabe nendima abafundi abazafunda ngayo. Akumelanga sikwehlukanise kakhulu lokho. Umbuzo wakho ke lapho uthi wona kungakufanele yini kumbe kuye into ebalulekileyo. Ngithi mina kubalulekile ukuthi izikole zivulwe abantwana bafunde, njalo kuqakathekile futhi ukuthi ababalisi beneliswe ukuthi babuyele emsebenzini ngobuningi babo, kungabi khona ukukhonona. So kuswelakala ke ukuhleleka okuhle okuqakathekisa ezemfundo kumqhashi wethu esebenza kanye labezemfundo. Yikho ukukhiliza okukhona okuphoxa ezemfundo kathesi.
Manje ikusasa-ke kuyathembisa ukuthi ababalisi lomqhashi wabo bazaze bevumelana wonke kubuyele kuhle kwezemfundo.
Engikubonayo kathesi ungathi kakukho ukuhubahubo linye. Engikubonayo kathesi ikuthi umqhashi uthi ngizami nceba uze ubhense, umbalisi layo uthi uzancweba ngibhense kodwa ngime ndawonye. So usitsho ukuthi lapha sokusiba lenkani engake iyancedisa ukuthi ezemfundo ziye phambili. So kumele sicebisane-ke kathesi ukuthi kathi siyakhala lezemfundo ngokungaxoxisane kweZimbabwe ngenxa yani. Kuyini osokuswelakala? Ngibona ngani kuswelakala ubukhokheli obulobuciko obungenza ukuthi siye phambili, ngoba akuncedi okwamanje ukuthi ezemfundo sizitshayelele phansi. Kanti thina siphethe umhaso wokuthi ngo-2030 sifisa ukuthi ilizwe lethu lithuthuke. Lizathuthulwa ngabantu abangafundanga na?
Udokotela Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi iZinta. Kwemichova engabhaliswanga phansi kwenkampani yeZupco sokuthiye inkulungwane zabantu abagoqela abanikazi bemichova owindi labatshayeli bengaselandlela zokuziphilisa ngesikhathi umnotho uqhubeka ubhidlika njalo le misebenzi ingatholakali. Iningi lithwele nzima ngokuvalwa kwemichova lokhu osokubangela ukuthi abanye behluleke ukuya emsebenzini ngoba kungela mota zokuhambisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okumele abantu bakuzwisise ukuthi lanxa oZupco bekhona besuka emalokitshini besiya edolobheni, kabakho abasuka emalokitshini besiya kwamanye amalokitshi. Senza umzekelo ukuthi akula Zupco osuka komnyoro esiya entembe. Ngokunjalo ke abantu labana abayekumele bagade besiye emalokitshini onalawo bagcina beswele imishovo ukuthi amapholisa angami emgwaqweni avimbe ama-wonderfit lawo. Abantu labana bagcina beswele imishovo yokuthi bahambe labo bafuna ukuya khona, bagcine beqhuma ngenyawo. Sathi omunye umzekeliso futhi ukuthi bakhona abantu abasebenza emandasti. Uyasuka uZupco esuka emzilikazi for instance, kumbe esuka eNtumbane, kumbe esuka eMpophoma, afika abachithe koHamara kumbe abachithe koLion. Kodwa ke okusuka kunanzelele ukuthi kakusela Zupco zathatha abantu labana bahambise le eBelmont laba abasebenzela khona. Kanti imchova yayisuka emalokitshini ihiqonde khona liye badropha khonale bayevele bekhulume layo. Kodwa kwakhathesi sikunanzelelayo ukuthi imchova nxa engasavunyelwa edorobheni ngaze behlele koLion, ngaze behlele koHamara, akusela mchova ozabathwala ubasa khonapho laba abafuna ukuyasebenzela khona. Sithathe futhi abantwana besikolo, uzafica ukuthi kulamawada njengo-ward 4 uyabe khona umntwana ohlale Hillside but engxenye efunda khonale esikolo esise-Waterford. Ngenxa yokuthi kakula Zupco osuka phakathi le kibo Hillside siyale kibo-Waterford, umntwana lwana use-forced ukuthi awokhe ayenqamekela mhlawumbe ukuthi lenzi lapha ingadlula igcwele imota lapha nebhasi yakhona njengoba kuyibhasi eyi-1 eqonda khona leyo fountain. Nxa kuyukuthi imchova kayivunyela ukuhamba, umntwana lwana seswele ukuthi agadeni.
Manje njengoba abantu abaningi bephila ngayo imichova lemsebenzi yabasakhulayo oyindi lokunye kunjani umumo unjani
imichova ibindlela yokunika abantu abamnyama amandla kwezomkhonono ngenxa yokuthi umnikazi womchova thola imali layo ngokusebenza ngebusiness yakhe laphana i-cooperative njengabochova mabayobe khona laphana bayabenefita laphana la lezi muli lazo bezibenefita umbe bezithola uncedo ngenxa yokuthi nxa kuqhatshwa i-driver kwaqhatshwa lokhondakita nxa kuyukuthi imchova ingu-1000 kutho ukuthi abantu abangu-2000 sebethola umsebenzi kodwa-ke kathesi ngakunanzelela phose bonke windi abasekho vele emgwaqweni ngaphandle kwabona laba abalutshwana babesele bebalekela namapholisi kodwa abaningi bangikhona singatsho ukuthi 90% yabantu ababeqhatshwe njengabowinki abasekho vele emgwaqweni ngenxa yokuthi bangabanjwa sokufika licala
Umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association Ibandla leMDC Alliance selikhalele umdeni wakuNdubiwa kulandela ukubhubha kukaMnumzana Michael Ndubiwa yena owaba ngumabhalane wedolobho lakoBulawayo owakuqala onsundu uTown Clerk ilizwe lingakatholi uzibuse ngo-1979 uNdubiwa ubhubhele esibhedlela seMatadei koBulawayo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lasithupha 86 umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu
Mahlabe Zulu abadala bathi intaba idilikile sibuhlungu siyalila ngokuthiwa liqhawe labantu bakamthakazi uMathi Ndubiwa ethe nguTown Clerk yakoBulawayo isikhathi eside njalo iBulawayo iphumelela kahle kangaka sithi Mahlabe Zulu isizwe sikamthakazi leseZimbabwe jikelele silahlekelwe bathi abadala isitsha esihla sibhileli kuliqiniso namhlanje ukuthi uBulawayo namhla uthiwe enqono ngenxa yokuthi ubaba uMathi Ndubiwa ethanda iBulawayo ethanda abantu bakoBulawayo kasekho sithi lala ngokuthula qhawele sizwe bonke abathi hamba kahle sibuhlungu kodwa siyathaba ngoba uthiye uhlakulile wathintitha wakhatha konke izenzo zakho zikulandele sikhala nemuli yakoMathi Ndubiwa abantu bakoBulawayo lesizwe sikamthwakazi jikelele sithi qhawe lala ngokuthula
uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance selikubonile na okusemaphephandabeni Inkundla eNew Zimbabwe ithi owaye ngomdlali weDynamo uStanley Chirambadare ukhululwe yinkantolo yeHigh Court izolo kulandela ukubotshwa kwakhe esetheswa icala lokudlwengula umfanyana oleminyaka elitshumi lantathu. Inkundla yeZimlive yona ithi amalunga eZANU-PF lawe MDC kudale lePhalamende abambene kumkankaso wokukhuthaza uhulumende ukuthi engeze iholo lezisebenzi zakhe. Isikhathi sembiko yenu
sanibonani sanibonani studio 7 labalaleli ninjani
hayi into eyenziwa nguhulumende ambona ukuthi mnawe la enjoy ayibona ukuthi right mbu uyibona njani is totally wrong into eyenziwa nguhulumende uthathela abantu imota imthovu yaxotshaniswa ithwela abantu ilimaza abantu abantu bayathathela imota for nothing uthiwa imota kazonke kaziregister kuzokha imota noma ule contract oyenzayo uthe wayithola la to say survive yathatha imoto yathathela ukuthi akayiregister kuzukho yonke into yakhona uhulumende ongakuthi konke okulapha sokumele kube ngokwakhe eZimbabwe ongakuthi vela kusela unto ongayenza without uhulumende nxa usebenza ngemota eZimbabwe kanokhana lapho omunye umama uthela abantu wathi plumtree wathwala abantu laphana kwejohn love uthe phela abantu bathi babuya ngama Ford Focus imoto zona ezincane bamxotshanisa umama lona I think wapanika uthe panikile umama lona nangu esithi uyakhona ukuthi uthi wakhona ngespeed nangu esiyazitshalela ehlahleni wathi wathula umuntu kamlimi khona bahle babaleka zange bethona bemlinda bahle babaleka wabuya wazoathendwa ngabanye abantu from wabuya wazoathendwa ngamapholisa la usefonelwe ngabantu ukuthi sokulento eyenzakeleyo ungawukuthi eshi mina vele ngizwa ubuhlungu kakhulu ngento eyenzakalayo ngoba vele imoto azithethwe yayikancane imoto ziyathathwa ungawukuthi vele awungeke usasurvive ngemota uthi uyasurvive ngemota yakhe eZimbabwe ngaphandle kokuthi uregister kuhulumende hhayi into eyenziwa nguhulumende hhayi mna ingicaceli mina ngizwa ubuhlungu kakhulu
Salubonani, salubonani, bantu wesitudio 7 ngesayensi. Yes, siyaluzwa sibili. Uhlelo lwamanzi noludubo lwamanzi ekhanda solwandle kakhulu. Uyathola ukuthi bavalela abantu amanzi. Yonke into awunikwa amaphepha ukuthi kuthiwa nanti iphepha lakho lenotice hambe lungisisa amanzi akho. Ubona abantu bethola sokuvaliwe wena ungekho khonapho ngapho uzama ukudinga ukuthi uziphilise. Asazi ukuthi la makhansila awakhulumisani labantu enjani. Amakhansila akhonapho kulele dorobho legwanda into zonke zonakala vele bona ungana bakho ungana silama council asazi ukuthi uhamba njani egwanda cela ukuthi igwanda ilungisiswe nje ayikhona lokho okwenzakala
Sawona Studio 7 waphathi bonke bohlelo lwe-Studio 7 ngithanda ukulingelela lonke ngumaduma esilobela ngithanda ukukhuluma kakhulu ngiqondana nabomuzi bale-ZANU-PF ukuthi abakuzamayo ukuthi badilize i-MTC kalazi soze kwasuka kwenzakala lokhu bangaze bazame ngamandla wonke ukwenza imicindicindi yabo kungeke ngikwenzakale lokuthi bachithe iphathi labantu abaningi angako umuzi rabona izikhothamati ze-ZANU-PF dabomakhupho kuyafanana njalo futhi okuningi okuvukayo okuningi okungakamsebenzi kuphela uchamisa labanye abazamlandela iwaza kumisa u-23 banqobe iZANU-PF lwabazoku-10 ngiyabonga Studio 7 ngilingelile bonke abantu abaseZimbabwe ngiyabonga
sanubona sanubona basakazi bakaStudio 7 basakazi abahle isalithanda yazi abe niyazi ukuthi sizithanda kanjani hayi ke basakazi bami bengicela nje ukuthi ngike ngibeke nje lokho enginakho ngomlando wakithi wamangoni yabona njengamangoni bengicela ukuthi uzide nobulelani ukhona lo munye wethumbane ukhona lo munye manje ya lenziwa kwaKhumalo bake bahlale phansi bangayi kumedia bahlale phansi balungise indaba zabo mabephuma baphumele nomuntu oyedwa nabo abamsekelayo ngoba izikhundla nyazo abantu bazithanda vele izikhundla so ukuze lokhu ukwenzela ukuthi nathi sikhone ukuthi sazi ukuthi silandela abanye akuntshele ke manje elokuzene esikhosini kunabantu abawu-3 kumele ukuthi bafuna ukuba zinkosi kumele ukuthi sibalandele isizobalandela kanjani laba bantu uyabona ukuthi yoba divided iyahlupha lento le ngoba mabona bezidivida bona ba-expect ukuthi thina senzele izobahlupha ngoba manje uyabona i-MRP ngendlela eyenza ngayo i-MRP asithi sithethe umthwakazi i-MRP iwuthethe umthwakazi umthwakazi uzimele ihodo la bantu bazokhona ukuba ngamakhosi angeke angithembi futhi noyi-1 phakathi kwawobonke uzokhona ukuthi abuse lesizwe samandebele ngoba bayehluleke ukuthi bona self babe-organized angeke sibe sikhone thina ukuthi silandele umuntu ongekho organized kusiza ngani lokho beka umntakankomo manje ugugile usafuna ukuthi aphathe abe aphathe izapho afane nobabakhe ngeke leyo nto iziyenzele umntakankomo ngabe unengqondo eziyi-5 eziphelele naye emdala engaka into emele ukuthi ngabe uyenzile ukuthi alandele or abe ngaphansi kwenye iphathi kufana ne-MRPile uyambona manje ukuthi lo umqondisi moya usokola kanjani umntana abantu uyadubeka and udubekela isizwe into azikhuluma ngeke sazi thina ukuthi yena lokhu akwenzelayo kwenzelani kodwa into azikhulumayo uyabona ukuthi into ayikhuluma inesensi nengqondo
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 0204650318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Iqula lamalunga edale lesenethi eMelika elethekelele kweleSudan lithi liyayisekela imizamo enziwa nguhulumende wakulelo lizwe eyokugxilisa umbuso okhululekileyo ngemva kokugenqulwa kukamongameli Omar al-Bashir. Abafuya inkukhu kwele Cameroon sebekhuthaze uhulumende wabo kanye leziphathamandla zamazwe ase-EU Europe ukuthi bayekethise imigoqo yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 kuvulwe indlela zokuthengiselana. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Luqhubeka lusegudwini udaba lokuxotshwa kwaye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump enkundleni yeFacebook kulandela amazwi ethule liqula elizimeleyo kuthange awukuthi linkampani yenza kuhle ngokuxotsha uTrump kulinkundla ngemva kokutshotshozela udlakela ephalamende ngozibandlela. Kodwa leliqula lithe inkampani le kumele ikhangelisise udaba lokuthi usengavunyelwa na ukubuyela kuFacebook uTrump nxa kungedlula inyanga eziyisithupha. Lanxa bekhona abavumelana lokuxotshwa kukaTrump, bakhona abanye abathi amankampani axhumanisa abantu la kamelanga avunyelwe ukuxotsha abantu mahlayana kungelani lokuthi balembono bani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Isinqumo se-oversight board siqonde kakhulu, siqonde nta, sithethe amalungelo akhe uTrump, sathatha amalungelo abantu beMelika, amalungelo abantu emhlabeni, njalo lokuthi yikuphi okwamukelekileyo, okwamukelekileyo lokungamukelekanga ekuphileni kwabantu ikakhulu ku-social media. I-social media injengengqamu, nxa isesandleni somuntu olekhanda elisebenza ngendlela efaneleyo, into yokusebenzisa uvuna usa kawusenza konke lokhu okuhle, kanti ke isengasetshenziswa njengesikhali sokubulala abantu nxa isezandleni zomuntu ongaqondanga. Lokho kwenziwa ngumnumzana uTrump kubo-Twitter kubo-Facebook bekuse kubonisa ukuthi angadiliza idemokrasi, adilize lokho iMelika esiyazi ikho khona iRiphabhlikhi. Ngakho ke benze kahle ukuthi benze lokho kuthiwa i-due process, bakhangele amalungelo akhe, bamphe njalo ithuba lokuthi aphenduke, aphi ithuba lokubuyela.
Ikomiti le njengoba ithe kumele inkampani le ikhangelisise njalo kungadlula inyanga eziyisithupha ukuthi usengavunyelwa na ukubuyela kulenkundla uTrump, ubona ingavuma yini impela iFacebook ukuba nabuyele?
Singamangala ngobunengi nxa singabona ibuyiselwa ukuthi aye kuFacebook, ngokuba ungumnumzana ongajwayelanga ukuthi abonise inguquko yokuthi nxa kuthiwa lokho kakuqondanga abe sekwenza ngendlela ehlukileyo. Kodwa ke njalo basengamphi ithuba lokuthi bathi kakuzame njalo ukuziphatha ngendlela ehlukileyo, sike sibone, sike sikuphi ithuba. Bamfake anda lokho kuthiwa yiprobation ukuthi babone ukuthi uveza inguquko zokuphila kumbe yaqhubeka ngendlela akade ephila ngayo. Kodwa ke kukabili basengamvala kokuphela, basengampha njalo ithuba lokuthi aphenduke. Kodwa ngabe imphi ithuba lokuphenduka, bazamupha isikhathi esifitshane bemkhangela ukuthi kambe izenzo zakhe ziyavuma yini ukuthi aqhubeke khona kuFacebook. Kungehlula lapho ngeke saphenduka njalo.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amagqwetha umnumzana Thabani Mpofu loTendai Biti bathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emthethwandaba. Ibandla leMDC Alliance likhalela umdeni wakoNdubiwa ngokubhubha kukamnumzana Michael Ndubiwa. Ubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impelasonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.